Asisayenzanga i-bail application namhlanje ngesizathu sokuthi izibotshwa bezingakahlolwa ngabodokotela njengokucela kwethu last week. Beqalisa uku-appear e-court. Last week sasicelile ukuthi bahambe bayehlolwa njengoba babelimele abanye bangkhona. Ngokuswelakala kwenhlanhla-ke abanye kade belokhu bengakahlolwa nalamhlanje. So sasesicela-ke njalo ukuthi babisebe ukwenzela ukuthi bayehlolwa ngakayenza isicelo sona leso. Kusekuthinini njengoba satsho ukuthi kuthiwa balimele kuvele kumele ehlolwe. So nxa inkundla yayisinqumile ukuthi bayehlolwa kumele vele bahlolwe njengokucela kwethu njalo njengokunquma kukamanje ekuqaleni.
Osokusele kathesi kuyini esingathi selikulindele njalo kuyini elikukhangelele ukuthi kwenzakale kusasa?
Sikhangelele ukuthi kusasa sikhangelele ukuthi babuye sebehloliwe le ncwadi eziveza ukuthi balimele okungakanani kwese kukhangelele. Ye, sesizacela-ke.
Bebekhanya bephilile kumbe lokho besithi balezinyalo?
Bathi balezinyalo. Abanye izilonda zivele ziyakhanya zisegcekeni.
Kahle kahle icala abaletheswayo yiliphi?
Angikwazi ukuthi ngingalifaka njani ngesiNdebele kodwa ngesikhiwa kuthiwa yi-public violence.
Kodwa bayalivuma leli cala?
Ngokuzwa kwethu kathesi abalivuma kodwa anti amapholisa asayenza ama-investigations abakagcini. So ukuthi kuzaqhubeka njani nxa sesiye ekuthonisiseni kwecala kuba ngcono lokuthi likhiyele phambili ayikhona kathesi.